abantu kumele ukuthi sifunde ukuthi comply nemithetho ekhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto kathana singakwazi ukuthi izinto ziyenzakala njalo ziphothwe. So sikhuluma nje i-encourage ngama-promo authorities ukuthi ati-register their business. Lokhu kuzanciphisa ukuthi nazo siba lamathenda lezinye izinto zikahulumende labo babe yi-part of the system and also that contribute what they make as profit to uhulumende. Nxa bengayenzanga i-profit sokusithi ukuthi uyabafatalile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo. But nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe lezi kumele ibhadale i-customs lapho futhi kuyancedisa ngoba nxa usirejistile kuba lokho esingama-tarif kukhona okunye futhi ngama-exemption nxa usirejistile ukuthi uzabona ukuthi ama-organizations anjengabo-c z i nabo-z n c c kuma-members abo kwesinye isikhathi yodiscove ukuthi ijuta wayibhadelayo kwezinye izinto encane or ezinye izinto bayathola ama-tax benefits nenxa yokuthi barejistile vele lezimra ukuthi basuke kwi-system but nxa ungazange urejista uyi-informal trader sokusitsha ukuthi khonkhona sebekuchaja lathi ukuthi engathatha umuntu oya kubusiness lo muntu ozilethela impahla zakhe zokuthi sesingathi home consumption. I-domestic tax ibhadala kwi-profit le oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi urekhode izinto zakho. Ama-expenses nxa ugadala i-rent ubhadala irent emali engako. Le imali ngisebenzile ukugada, le ngisebenzile ukudla, le ngisebenzile ukubhadala isebenzise kube recorded. Ukuthi nxa usuyenza i-profit nje sikhuphe zonke izinto lezi futhi ngama-expenses ubusubhadala i-tax from your profit. So akuthi
nxa lapho libamela uhulumende likhweza izikhalazo zabo kuyalungiseka yini?
Ye, siyalisa sibili ngoba kubona okunya sitho ukuthi onke ama-tages alethiweyo especially kwi-budget lezili le amanye ayo not-favorable esemis but lesisima yazi kloke sisima kloke kloke sizama ukuthi siti-consult sizama ukuhambisa izikhalazo zabo like umuntu oyi-informal trader asozakwanisa ukuthenga esiconkona njengoba bayenzisa i-fiscalization imitshina esebenza ku-fiscalization awusoze ukuthi u-okay ngelaphana kumbe ukuthi uyenemilelaphana ukusithi nevemba kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenza ibhizinisi efana nayo uwafake under one bracket lokhu kuyabe kungekho-ke so wasengikhonkona one of the request which isentwazi ukuthi hhayi sicele ukuthi kibanike i-tax rating ezinye indlela sibanike i-tax holidays yokuthi hhayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi barejiste uhulumende ngoba uyakukhombisa phela ngakhombisa inkazane yekhanga ngezinto zonke okumele ukuthi khona ikhanga ngayo ayikhona ukuthi kuthatha ihlobo igama
labo abachayela imichova-ke
ye bangaphansi kwama-informal traders but khona kukuhlela ulwazi like umuntu olemota yakhe efidi yena le i-emergency ex yena liyamakhonda abaningi babhadala kuthiwayi-presumptive tax i-presumptive tax ile-disadvantage eyi-one kumele ukuthi khona wenza imoto ifile kumbe uyenzile i-profit kumbe awenzanga i-profit leyana i-assumption kumele uyibhadala but ungarejista lokhu engikushileyo lokhu sokusitho ukuthi imoto ingafa kumbe ungakhona ube lama-challenges okuthi imoto indlela ifile kumbe udinga amathaya kumbe uyenzeni kuyasapreta ezetensis ukusibhadala i-tax e-profithini emalini oyenzileyo abaningi ngokuswela ulwazi bahamba bayirejista ngenxakuthi abarejistanga fulecharge kuthiwayi-presumptive tax leyi dangerous ngoba wedha ukusebenza wedha ukwenza i-profit wedha ungazange i-profit leyo uyayibhadala injalo
kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokhu bebotshwa mahlayana
imishiso sethu ukuthi yonkona kabasondele eduze ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi kathesi asethe this committee which am also part of it and am a member yona le-advisory board on SME nokuthi izikhalazo zabo nxa beziletha bayaziletha sizihambise ke uminista wekubona ikhamswango seso sizihambisa siyebona lo-president siwa-represent abahlangana lazo eza bahlukuluzwa ngamapholisa sethi imali emgoqweni vela lapho eza bahlukuluzwa ekhantini kumele ukuthi sibamlele sekhalanyeikhanti sibone ukuthi izikhalazo zabo zingasho so we are encouraging them ukuthi kukhona ngaphapho kuyokuwa oke ama-organizations abo kwesinye isikhathi bayakhohle ukuthi bona ba-under ama-s m s kumbe amabhizinisi amancane sekuthi bezibona ngani bona ba-under i-ministry of transport leyana kuphela yi-operating ministry yabo kodwa bona ba-under ministry of s m s ngoba ezilengi eziqhatha abantu between 1 and 75 kusho ukuthi ukuminisi kamama umonica mswanga ngezinye indlela so kumele ukuthi kokona ube funa i-representative yikho kumele yikho lapho sikumeleyo ukuthi sithathe izikhalazo zabo sizihambise kumongameli sizihambise njalo kuminista sizihambise even kukhansili ngoba i-also play role yokuthi ya-also advisor to local authorities so kwezinye indlela nxa kuyikuthi amaphemisi abayadula am there to send kobulawayo am there to send mathekeleni north mathekeleni south ngiyekhuluma lama-local councils nal lawo ukuthi hayi madoda umthelo lo esele ufake ebantwini baba unzima abakwanisi ukuthi bawuthathe.